Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande. Obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-24 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza namaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kobulawayo laseHarare.
Selokhu ngathethelwa yingwe ngikupolitiki angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje.
Uxolozi lukandaba lamhlanje ngolwesine mhlazi ku-24 amagqwetha enhlanganiso alwela ilungelo likaZulu alobele i-commission ebona ngokugqutshwa kokhetho e-ZEC ekhonona ngokwethuselwa kwabavotayo ngamalunga enhlanganiso ye-FAZ esekela ibandla le-ZANU-PF.
Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu ucizeleleke phezu kwalezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
I-Commission yezokhetho i-ZEC ithi izazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa ibandla le-ZANU-PF umlando wokuphuza lamaphepha okuvota ngenjongo yokuthi kuvote abantu abalutshwana kuphela kobulawayo laseHarare. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ebusuku ukuthi ibandla le-ZANU-PF likhanya selitshaywe luvalo ngoba libona ukuthi liyanqotshwa. Kodwa isiphathamandla se-Commission yezokhetho e-ZEC umnumzana uTloyile Sligwana uthe ukuphuza kwamaphepha lokhu kubangelwe ukuthi bekulendaba eziphathelane lokhetho emthethwandaba. Sixoxe lomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC umnumzana Mbuso Siso.
Selokhu ngathethelwa yingwe ngikupolitics from year 2000. Angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo namhlanje ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungela ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper, i-election ephuze ukuqalisa kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi ku-ward 1 iyaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe, ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. I-ZEC ayiphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa ke hatch day election esibe layo ngenye i-election engizake ngiyichaze ngiyibize ngegama.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Siso ongomunye wabancintisa ukuba ngukansila kuward 1 kobulawayo engowebandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ukuphuza ukuvula kwama-polling station kobulawayo sibona kuyinto enje ngabomu, ngoba sinanzelele ngesikhathi siyenza i-voter registration ukuthi ZANU-PF bithatha abantu abaningi abavele emaphandleni ibabhalisa lapha kobulawayo. Esikunanzelele emini yayizolo ukuthi bese kulamakhombi akade ethutha abantu kuward 1 uyahambisa kuma-polling station ukuthi bavote. So sibona ukuthi khonokho ukuvula ama-polling station beqamba amanga ukuthi ama ballot papers kawakho bekuyimizamo ekuthi bona laba abavela emaphandleni benelise ukuvota edolobheni. Njalo iZANU PF ihaza amaphepha amaningi idolobho lonke. Amaphepha lawo ale message ethi yona abantu bengayivota nxa yokuthi ukhetho lurigiwe. Thina njengebandla le Citizens Coalition for Change asizange sibe lombiko onjalo. Kusithi ukuthi laba abantu athi behaza amaphepha esicabangela ukuthi ngabezanu PF bebezama ukuthi beyehlise inani labantu abavotela iCCC besenzela ukuthi inani labantu abavotela uMnangagwa ikhanye liphezulu. Siyathaba ukuthi abasekeli bethu abaningi baphume bayavota babonile nje ukuthi lokho imizamo yezigilamkhuba yabantu vele abangagcwelekanga, abantu abangelambeko ongcolisa idolobho lonke besebenzisa izimali eziningi ukuthi beqamba amanga esithi thina ngesikhiwa i-electoral malpractice.
Siyabona ukubana ugatsha lwezokhetho olwezek luthi lona okubangela ukuthi baphuze ukuthi bathumele amaphepha yikuthi bekule ndaba ezisemthethwandaba ezibangele lokhu. Lina liyakholwa na ukuthi lokhu kwenzakale ngenxa khona okukumbe kwenzwe ngabomu ukwenzela ukuthi abantu bangavoti ngobuningi koBulawayo laseHarare?
Ama polling station amane namhla kazange avulwe isizathu singesokuthi ama ballot papers kanjiswanga kuma polling stations ngesikhathi. Siyazi thina ukuthi ama polling agents alala khona e polling station elinde amabhokisi. Njalo kuyabuqathela ukuthi kungakaqaliswa ivoting kuhle kubalwe lawo ma ballot papers. Kodwa izeka yenelisanga ukuthi kwenze ngesikhathi lokho. Sijibani ukuthi inhlanganiso ehluleka umsebenzi. Okunye esikubonile ukuthi kuseke kwayangisa ngoba kwezinye indawo ama ballot papers la afike ngezikhathi zemini, isikhathi zabo 3-4 PM ihola lika 4 sure kambe sure. Kwezinye indawo ama ballot papers efika ngo 5 PM ilanga selichonile vele. Sibani ukuthi abantu ababelindile kuyabe sokufuna labana abalesineke. Okunye sikusolayo kakhulu kubekwa kwamatafula ngaphandle kwama polling station. Amatafula la besibona amalembu ezanu PF, sibona njalo bethatha amabizo ebantwini bebuza ukuthi bavote njani, njalo kuthathwa amanombolo zefoni. Lokhu sithi ukuthi abantu babengakhululekanga ukuthi behambe elizweni labo.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo. Golunye udaba amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselobele iCommission ebona ukuqhutshwa kokhetho eZEC ekhonana ngokwethuselwa kwabantu abavotayo ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU PF ethiwa iFAZ. Amalunga alinhlanganiso abefake amatafula phandle kwezitishi zokuvotela endaweni eziningi zelizwe izolo ebhala amabizo lemininingwane yabantu abavotayo. Ukuhlaziya lolu daba ke sizwe ingxoxo uNtungamile Nkomo weStudio 7 ayenze lomnumzana efidlela Ncube.
Kuqondile lokho okuthiwa ngamagqwetha ukuhlangana kwabantu kufakwa kwetafula lapha kwepolling station kwesinye isikhathi kumamitha angaphansi kwe-300 meters kuyahlupha kakhulu ngokuba kuyikwethusela abantu, kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engamukelekanga ebantwini abalenjongo yokubamba ukhetho olukhululekileyo. Laba bantu abatholakala kulezi zitishi besithi baya-researcha, besithi bafaka itafula lokuthi bakhangele ukuthi ngaba abantu bavote njani. Yonke lento ilenjongo yokwethusa abantu ukuthi abantu bacabanga ukuthi kabavikelekanga, ngokunjalo bagcine bevota ngendlela akade bengasoze bavote ngayo. Kuyikwethusela kungokungahambisani lokhetho olukhululekileyo, ngokunjalo kwenza ukhetho lolu kugcizeleleke phezwa kwelezi ezinye izinto esizibonileyo ukuthi lukhetho lungakhululekanga.
Sibone abanye befaka umthetho ezandleni zabo bebaxotha abantu labo, abantu abafana labo Themba Mliswa oncintisa elilunga elizimeleyo labanye abe-CCC, kanti abanye babikwa bexotshwe ngamapholisa. Kodwa endaweni eziningi amapholisa abikwa engenzanga lutho. Ungathini ngalokho?
izinto ezinjalo zibanga ukuthi kugcine sokulempi elizweni sekulokuxokozela elizweni sekulodlame elizweni ngoba abantu bagcina bengelayo enye into abangayenza ngaphandle kokuthi bazifuqele ebona ngokwabo ngoba nanku phela amapolice abukele kabavikele abantu bafuna ilungelo labo ilungelo leli labuya ngegazi ilungelo lokuvota labuya ngegazi kwafo koko kwafo khulu kwafa abafowethu kwafa odade omama kwafa abantu abaningi kakhulu ukuze sibe lemvumo yokuvota ngakho kulilungelo abantu abangasoze balithathe kancane kubona belisukumela ukuthi balivikele nxa bebona abantu befaka amatafula besethusela abantu endaweni zonke nje lapho bathanda khona yinto engamukelekanga ukuthi abantu bethuselwe ngalendlela ngakho abantu ubona sebezisukumela bezenzela bexotsha yona fazi leyo kuwukuthi umthetho ubukele nje kawenzi lutho okuyinto nje eyenza ukuthi lolu khetho kugcizeleleke ukuthi kuyadlalwa nje kakhulu asovote ekhululekileyo lakancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izembusazo wexoxa icingweni lo ntungamili inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Imbiko esithola kwezinye izigaba ezijeneze zelizwe ezibalisa iTV iMakoni ikhomba ukubana ibandla leCCC lilamavoti amaningi liyanqoba ukuthi eNorton obemela iNorton edalele phelamende umnumzana Themba Mliswa usevumile ukuthi unqotshiwe ngumnumzana Richard Tswangirai oweCCC. Ikhomishini yezokhetho iZEC ithi izakwazisa impumela yokhetho lukamongameli ngomvulo ozayo. Likhomishini yazise njalo ukuthi abazakwethula impumela ingaveli kuZEC bazajeziswa. Kusenjalo abantu abavotileyo kwezinye indawo kobulawayo eziphuze ukuvulwa baze baqeda lamuhla emathathakusa. EHarare kwezinye indawo belokhu kuvotwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Omunye wabahlola lolukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 akubonileyo kulezo ndawo.
Lo Fuliana ungantu wa kule business center kwa nenda kule polling station kwa kwane yetende kato patile liti yizitende zita nga ufusia epusten na pa so yiko na kwa kona na chesi so ando unandere kuti polling station na liana yivule mohan emin na mtani ufusia kusilela ama paper so miwaka ya kutu kwa kwa mohan kwekuse nizindela na mafichane kutu kutu kwa 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 amakhulu amane baningi ayisiyo yonke indawo lapho kugcwele khona abantu sibe sadlula kibomketha kubo-Baptist Church ngale lapho sike kule khukula abantu ngoba la indawo yakhona iphalise ngama-one ukuthi ithole izinto zonke sebasebevula ngama-one so ngezindlela sezikhanyisa nje ngamalayi khona lawo esola ngoba ngama-endi so indawo yakhona nje ezinye lamagetha acacileyo ngoba kusetshenziswa amasola.
Like laxoxisana yini labantu njalo bathini ngalesi simo
kona ukuthi kulabantu abangomama nxa sokunje seminyameni baye bengasaphathekanga kuhle ngenxa yokuthi izindawo lezi ziyakwazi ukuthi eziningi zakhona zabe zigcwele imigilamkhuba abantu abangathatha i-advantage yokubona abantu abalokhu bephandle ngoba nxa kuzeukuthi umuntu khaya ukuthi uzaqeda ukuvota ngaipolling station izavala njengo-one ekuseni kokhaya kuba lohlupho kakhulu ikakhulu ebantwini abangomama.
Bengabe bekhona yini abanye abakhaleleyo lababona bebuyela ezindlini kumbe abanye abakade belokhu besiza ukuzovota?
Abasoze baswelakala abantu abodela emoyeni ngenxa yokuthi abanye phela bavuke ekuseni ngamasikisi bezitele ukuthi kuyabutha u-edbese kwamgwaku wathumela bathumela khona kodwa benaso kumele avuke ekuseni ngosikisi futhi ukuthi uyabe zitele ekhomendleni mhlawumpe ngabo-five ngoba abanye baphume ngama-four ngoba abanye njengasoka labo kuyenjalulabadi kodwa khona mina bebesuke bavuke ngama-four bacaisa ukuthi amabizo abo besuka lapho besiya laphana kodwa ngokunjalo bena laba abafana lapho-tatbatimatendeni bavuke ekuseni ngovisi kodwa balinda abantu labaaeedingilebaningibaekhalala.
Ezinye inkinga elibone abantu bebhekana laso yiziphi kulolu hlelo?
Sikunanzelayo ukuthi umuntu mayefika endaweni alazele ukuthi uzavotela khona kwesinye isikhathi yatshengiswa kade ingekho futhi ukuthi elizolazele iphosele kwenye indawo le i-voters roll njengoba sakwazi kwaba le-demitation abanye abasazange ba-check-a amabizo yabetele ukuthi eminyakeni edlulileyo ukuvotela phana singasefika kahle kuthi ukuthi ibizo lakhe selisusiwe laphosela kwenye indawo ekhathana ngaphandle lakhonokho ukuthi abanye abantu bayalinda kodwa kungaphumile impumelo esakhileyo ukuthi khonokho abakulindileyo kuzaphuma sikhathi bani mbe kuzakuya sikhathi bani singakutsho ukuthi lawo maoaalindileyo ungacathi ukuthi azakuya ngasiphi isikhathi so kungana kuthona kusenza ukuthi abanye abantu bakhalale njengoba ukuthi ilizwe lezimbabwe abantu ngabantu abasebenzayo so esikhathi esiyamuntu yaseekangathi ilanga lelombe selilahlekelazange asuke kwabandaneni ethize alokhu ecelwa ukuthi mane asuke kathethu uzathi mhlawumbe sephenduka mbe angasaphenduki ivele ilanga ekhethwayo
njengenhlanganiso yezwe esine ehlola lolu khetho lingathini ngalo
sizakhiphaka umbuzo umbiko ogcweleyo njengoba abantu bokubesavota kathi kumbuko ogcweleyo ngokuthi uhambenda kwakhathi esingakhuluma ngalokho esikubonayo lapho esihamba khona esikunanzelela ukuthi na abantu bengasavotanga ngesikhathi basikhangele ukuthi bavote ngaso ukuthula lokhu bekulondoloza kabakho asebesenza ubudlawundla so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke besenza khonokho beziphatha ngaleyo ndlela lokuthula phakathi khonokhana yinto esiyikhuthaza kakhulu siyinhlanu sezimbabwe lethi support network izes sibe sesikhuthaza ukuthi okwenzakeleyo kathesi sasingakukhangelanga ukuthi izes izakwenza ngoba eminyakeni yonke kwakuvote kuhle ngesikhathi esigqondileyo kodwa kathesi kunanzela ukuthi hhayi bantu kulezikhuthazo ezilaleleyo so siyakhuthaza ukuthi mhlawumbe izes ingaphindi ikwenze lokhu ngoba kuyahlukuluza abantu abezisele ukuthi bazokota kodwa bagcinele sebehlukuluzeka emoyeni njengoba ngithine mhlawumbe ezi-ground lapha hambe ezibhodabhodayo so ngathi siyaxoxisana labo sihlangana labo khonapho labo bebona khona kesikhathi kubonayo nebakhona amabandla bakhona laba abakhangela bezimele zikhona inhlanganiso ezila kwamanye amazwe so hhayi bakhona.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isikhulumeli senye inhlanganiso ezihlola ukhetho oluqhubekayo elizweni ezesin koBulawayo obeqoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje-ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi umkhuhlane wendingindi uqhubeke uhlasela abaningi koBulawayo kusukela uqhamuka ngozibandlela. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulesiqiniseko sokuthi uzanqoba kukhetho. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kuhlelo lapho elithumele khona imilayezo yenu nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani lonke? Hayi, siyabonga, siyalubona ukhetho olwenzekayo ekhaya mpela kwelaseZimbabwe. Hayi, umnumzana mpela upresident wethu, hayi yena ubugebengu yinto zakhe mpela, kodwa hayi sizohlolisisa sibone nje ukuthi impumelelo izoba njani. Kodwa hayi, mina ngendlela engibona ngakhona ayakuthembisi mpela, kusase semnyame ebusweni benkawu, kusase nyama babhizi basropa right left and right ngaso sonke nje isikhathi siyarojwa, akukho nje into ehamba kahle nje ekhaya. Kusho ukuthi sisazophila sikwamanye amazwe kuyofuneka nje ukuthi sibekezele bafowethu nabodade wethu, mhlawumbe ngolunye usuku uNkulunkulu uzosiphendula. Sithandazeni sincengenini ukuthi uNkulunkulu asiphendule imithandazo yethu. Ngolunye usuku nathi laba esiloku sibavakatshele emazweni abo bazogcina sebesiza kithi. Siyabonga Studio 7 ngezindaba thumela zona njalo imihla namalanga. Lali liphathiseke, kwabasekhaya liphephe, imlomo yenu ingabi mide kakhulu. Kwakungafanelanga ukukhuluma ungakhulumi, khuluma lapho okufanele khona kuphela ukuthi ukhulume, ngoba nempilo zethu kufanele ziphephe. Siyabonga kakhulu lo okhulumayo Vumelo Sikhumalo wangasedandanda emzola le phansi ezihlahleni ezinkulu. Ngiyabonga
Studio 7 obengikelayo fokasibanga lebhansi elufanele mina bakithi ngizwa ngisiba lusizi kakhulu ngendlela eyenzakalayo ekhaya, eyenziwa ngabafowethu, eyenziwa ngabodadewethu, eyenziwa ngabazali bethu, okungangokuthi kambe bangaze bavotele izami futhi iminyaka yonke lokhu behlala bevotele iphathi eyi-1, okungangokuthi kambe shuwaka baboni yini le nhlupheko esinayo. Namhlanje bona laba abantu okuthiwa abantu abukuthaba lima bayenzani bayenzana benza ama project what abanye ngobuningi babo izinto lezi bazibuye bazozithenga ngokusebenza kwabo ngaphandle emazweni bebalekele uhlupho bebalekele ukushwela kwemisebenzi ekhaya bebalekele ukuthi bayantu babo bayalamba bayaqhanda lapha baqhanda khona emazweni la bazobaphila kabuhlungu abazali boni bethu bebathathe ilokuzeni amavoti banikeza izizani bathi izani ilungile ngoba izani yabe ibanikeza indumba mhlazana wamavoti banikeza indumba mhlazana bekwenziwa ama-meeting igqoka izinsalo lezi elizigqokayo izigqokelwa ukuthi ngoba liziphiwe kanganani yini lingacabangela abantwabenu lamadoda enu labakhwenyana benu labomalumakazana wenu abangaphandle abangekho abaphila kabuhlungu
ngithi leyo zanu bayakutshengisa ukuthi balovalo besaba ukuphuma esikhundleni kungakho-ke babona ukuthi liyamuhle izinto azibamelanga kahle sebezama izindlela ezingamanga kahle ngitsho noma bengathi bayawina eqinisweni elihle abantu ozabejukuthele especially abantu abaselayinini ngalesi sikhathi elinde ukuvota
studio seven linjani ku-studio seven basakazi lonke linjani hhayi ngilethi ukubonga kuphela namhlanje ngilethi ukubonga kuphethe unkulunkulu alibusise ngalokhu elikwenzayo ukuthi likindi izindaba ezinhle unkulunkulu alibusise
studio seven siyabingelela siyabonga kakhulu umsebenzi sesisafika emaphethelweni okuzama ukuthi siye kwi-election hhayi siyabonga kakhulu kodwa silokushawula uvalo okuthize sikhona lathi lapha ukuthi sizovota kodwa uvalo lona ngeke luye lukushaya ngoba siyazi ukuthi i-history yeZimbabwe nge-election vele banjani ngabe kuthiwa abantu bezimbabwe bonke bayakubona lokhu mina engikubonayo ngaba asikho kuyonke le nkinga ngoba ukuvota ukuthi umuntu enze intando yakhe intando yeningi ilandele uma kuthi amazimbabwe asevotile izeki ayikhiphe imiphumela yabantu iye kubantu nge-free and fair odliweyo udliwe owinile uwinile akula muntu oleright ukuthi ethi abantu ma bevotele kumbizane free and fair ukuthi akubuse i-TPC no asikho njalo but intando yeningi uma abantu sebefuna i-TPC ukuthi iphathelelo likamthaniya iZANU-PF labantwana bezanu bona abasapoti izanu abavume ukuthi amazimbabwe asefuna ukuphathwa i-TPC into esabe sifuna i-fairness so labo abezbek ngibaxwayisa ukuthi abakhiphe imiphumela ngokukhulu ukushesha uma kuthi sikhona and bengathathi ihlangothi uma kuthi i-TPC winile abanika umbuso uchams ikosekuzikucele lami ngikhona aba njengamanje ngizovota ngivota ngobuhlungu bokuthi ngifuna ukuthi ngikhiphe ujob scala ejele ngevoti lami ngoba ngiyabona izimbabwe ilokucindezela kakhulu abantu abangaboni ngaso linye layo siyabonga singathi unkulunkulu ngabusisa amazimbabweni ukhetho luhambe kahle ngendlela eyimfanele sithi god bless zimbabwe amen siyabonga kakhulu studio seven
sibe isicelo ezingumuntu lowu obizwa kuthiwa uphethe zombusazwe ukuthiwa ngi-english shoni sibanda lo muntu lo sicela ukuthi ngakuthi uyamambijani into yakhe le yazama ukuyikhuluma le asapoti iparty yakhe leyo isapotayo enkulu siyacela ngoma useke ukudisturb abantu ungistoni sibanda lo umuntu wezanu PF straight ulicubungule ezombusazwe hhayi akusilo qiniso leyo umuntu okhanya ngani nje kazwazi lokuthi uthutsha ngaphi uya ngaphi akula muntu ocakule ezombusazwe othatha isayidi yeyodwa mnyaka yokunkuhlale ekhulumento eyodwa sicela sihloniphe umuntu engabe siqede idatha ngokwenza into zakhe ezingaqedakali nazivaliwe siye sabe ukuthi kuyaphesipakuliphabhulik yesitudio seyo siyathethisa ngampela siyamthuka lo muntu lo uyadelela lo uwezositshela into yakhe ebolileyo engaqedakali engazivakaliwe lokuzama ukuthi kathule vele ngabe bekhuluma kugruphu lethu leli ngoba siqedele idatha siyavula inonsensi yakhe singakwathi kule nto zayikhulumeki kangako siyacela ngomusa siyacela ngomusa angiyisitoni sibandawoni lo ami inonsensi yakhe leyo inonsensi leyo enzawo leyo asiyifuni thina asithandi kulalela idoti thina asithandi siyokulalela idoti kame ngento yakhe leyo sapote okusapotayo aphelele lapho kuyasidelela lo
studio seven siyabonga bakithi minya kakhulu yimi engibongayo umuntu vele isikhavela indaba zezimbabwe ne-election kuningi engikufundileyo kukhona kade indlela ade lithakaza ngayo kuningi engikufundileyo okuvela ebantwini hayi siyabonga kakhulu studio seven
linjani emsakazweni we-studio seven balaleli kunelabasakazi okhuluma ngunkosi ophuma endaweni yasenkayi ya yazi abantu bezeki lezanu iziyelele straight basenzela ishiti kuphela sikwateka besitshone sibhizi sisemalayinini lapha simile besenza opopayi babo befihla amaphepha besenza isitresi sayo sokuriga sinsilokhu kwaba lo mgaba kaze sikubone okunje gaba wayekwanisa ukupheka izinto zakhe kodwa angapha akungakhali lokhu abakwenzileyo yazi izanu siswele ukuthi yenzeni siswele siphele yomaplani okuriga seyofuna ukukhuswa kwenkanga manje lo nyaka bayicinde intwaba baphume bephele mna ngagoka ahlathwale zakhe ahlale ehlale emaplazini kwabo sijwayela kabi sithole silinde amabhalothi lapho ezenzanto abazwayo besithiye badiliwe amakhotho amakhotho okwenzana ukazi umonzora wathi efuna ukuwithdraw babesithi bona 11 days awusavumi sebeprintile so o 11 days lezi bebesenzani bebengakwazi ukhetho lolithile ukuya nini lokhu balungiselele ukuvota after 5 years bebengakwathi kulama-election azayo futhi manje wathi sesiwathi amelaba ngo-2028 kwina de bekwenza besenza iziyelelo zabo la basifele ngayo.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Njengoba sike satsho balaleli, sebeqalisile ke ukukhipha lokho okuthiwa ngama V11 okuphanyekwa phandle kwalapha ukuvotwa khona, okukhomba ukubana ibandla lesi liyakhokhela ezigabeni eziningi esezibaliwe okwamanje. Kodwa ke silentathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu osecingweni. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga kanti.
Ye, ungasitshela nje ngamafikshane ukuthi kuhamba njani, sizwa kuthiwa impumelelo siqalile ukuphuma, kukhona yini eselikuzwi?
Ye, impumelelo siqalile ukuphuma sibili, kodwa ngingakusho mina ukuthi lapho ngikhona ngise Harare, sengingafika eWestlands, saya eWarren Park ngangena eBelvedere, abantu lokho besavota kuma constituents lawo ngoba ama ballot aphuza ukufika. Kodwa abantu njengokuthi azi umongameli izolo wengezelele ilanga ukuthi namhla kube lilanga lokuvota. So abantu abakwenzile namhla ukuthi bayaqhubeka bavuke besiya kumaplots yalo fike sathi ebudiriro bethi abantu lokho beqhubeka bevota. Kodwa sesikutholile okwamanje sesithole umbiko ozela ummeli we-Norton, akade ngummeli we-Norton uMnumzane Themba Mlisa osithumele umbiko i-WhatsApp audio lapha evuma ukuthi hayi usenqotshiwe libandla le-CCC, unqotshwe uRichard Tsvangirai eNorton. Bekunqintisa uRichard Tsvangirai oweCCC, uThemba Mlisa onqintisa ezimele lo Constance Shamu obenqintisa imele ebandla leZANU-PF. Kodwa imbiko esesithola ukuba uRichard Tsvangirai nguye osengummeli weCCC eNorton.
Manje ungasitshela ukuthi ngokuzwa kwakho impumela ezinye indawo ikakhulu emaphandleni lapho okungamaphepha afike khona masinya ihamba njani?
Yena kulesibona siyeza thola kwezinye indawo.
Siyaxolisa lapho icingo lukamlondolozi ukhanya lungeni kahle. Kobulawayo silo Anastasia Ndlovu. Anastasia, ungasitshela ukuthi unjani umumo? Hello? Mlondolozi ukhona?
Yeyikho.
Okay, besibona ngani ucingo soluyile. Ya, manje ungasitshela ukuthi nxa sokuthiwa sizike seze ukubana nxa bengezelela isikhathi kade bengavalanga baqhubekile ukuthi ukuthi abanye bagcine esinye isikhathi sicine sesichaya sokusiba khona ngezikhathi ezi abantu belele. Manje kuyahamba njani khona apho? Bakhona inaba abalokhu bevulile bona kade bevalile kumbe kuhambe njani bahle baqhubeka?
Ye, ngingasika e-polling station e-Wesley Primary School lapha kade sebevele bevalile kodwa bavulele abantu ukuthi beqhubeke ukuvota. Ngifike khona ngo-1 a.m. ekuseni ngathola abantu bevota. Njalo okunye kunanzeleke ukuthi abantu abaningi balele ezindwendweni ngoba ibandla le-CCC belisebenza abameli babo akade becela abantu ukuthi bengasuki bengayi ngekhaya ngoba besesabela ukubana balakho ukunqotshwa. Kodwa ngiye ngafika e-Warren Park G primary school, e-Warren Park 4 e-primary school lapho ngijoke khona abasekeli bezanu-PF bethaba sifika ukuthi hayi akuvotwanga indawo akade bengagelanga ukubana bekanqoba. Ngikhulume nomunye umsekeli bezanu-PF uMnumzana Lamekchinyayi yena ukuthi hayi ibandla lakhe kalinandaba lokunqoba emadolobheni. Kodwa abaningi bekhala ukuthi kanti kini imbangela yokubana amaphepha la aphuza ukufika kuyini khona kuzakala ukubana iHarare yiyo eseduzane nasemakhaya. Khona emakhaya amaphepha efike wonke ebusuku. So enye impumela engiyitholileyo ne-councilini eChipinge kwenye i-polling station eyazalangokubana yi-Tarkwirira Community Hall eChipinge South Constituency, lapho
mlondolozi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Hayi, siyathemba ukuthi siza kubamba ngokuya kwesikhathi sizwe ukuthi kuyaba kuhamba njani. Siyabonga. Hayi, lathi sibongile. Alo ke bekungumlondolozi Ndlovu, intatheli izindaba yethu esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.